Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 Ntulikazi 2019. Olamukela ngenjabulo enkulu ngupractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ungakhangela ke ngibona ngani inkulumo azilampumela njalo singalampumela akulanto engabambeka ukuthi inkulumo leziphumela lokhu ebabone ngani kuluncedo empilweni zabantu kube kuluncedo kumkhono wawo.
Umgcini sihlalo weMDCT uMnumzana Bedi Nico Bebe uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamazwe amabandla aphikisayo agoqela elakhe ngelezano PF yikudlala nje ngesikhathi.
Thina eSouth Teachers College siqakathekisa ukufundisa ngoba sifundisela ukufundisa. Our motto is we learn in order to teach. Siyafunda ukuze sifundise. Ngakho sitshela labo bantwana ukuthi ukuze labo bebe njengathi kumele befunde ukucina ngabo.
Umbukiso omkhulu wabasakhulayo ukukhetha umsebenzi abangayenza sebegqibe izifundo wokuqala we-Career Guidance Expo obuthanise izifundo eziningi bezizodinga ulwazi ngezifundo abalakho ukuzenza. Ngobunzima bomumo wezomnotho elizweni sobamba ngamandla abanye osomabhizimusi bakubulawayo ukuthi bavale indawo zabo zokusebenzela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umgcini sihlalo weMDCT uMnumzana Bethi Nico Bebe uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamanye amabandla aphisa yagoqela elakhe lelezano PF yudlala nje ngesikhathi. Inkulumo lezi zisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla la kunyanga ezedluleyo ngenjongo yokudinga isisombululo kudaba lokubhidlika komnotho osokulethele uzulu weZimbabwe ukuhlupheka okukhulu. UBebe utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi inkulumo lezi kaziyindawo njalo uthi akukho ukuzimisela kukaMnangagwa lebandla lakhe.
Well, engingakutsho kubalaleli ukuthi sengilesikhathi ngingazi-athendile nokuthi ngingaphatheki emhlanganweni yakhona. Njengoba ngingaphatheki emhlanganweni yakhona, sengingomunye lami okhangela bese ngizibuza kaningi ukuthi kambe lezi nkulumo zikhiphani kumbe ngithi ziphuma zilempumela bani. Ungakhangela ke ngibona ngani inkulumo azilampumela njalo zingalampumela akulanto engabambeka ukuthi inkulumo lezi ziphumela lokhu ebabone ngani kuluncedo empilweni zabantu kumbe kuluncedo kumkhono wezizwe. Khathesi khathesi nje malanga adlulileyo sibone ke uMinister of Finance esenza i-announcement njalo i-announcement yangikhona leyo ayenzayo azange ke ngiyibone ifakwa-ke isiba ngenye agenda kumbe ngithi ngenye yezinkulumo ezikhulunyiswanayo lapho okukhulunywa khona. Kubonakala nje kusenziwa ama-decisions. So ngezindlela-ke inkulumo lezo zingathiwa zinkulumo ezikhona ngoba abantu bayahlangana kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi sibuvume ukuthi-ke bayahlangana kodwa inkulumo lezo kazikhiphi lutho kwamanje.
Kuyini okuhluphayo kahle kahle Bebe?
Ngibone ngani ke i-bureaucracy ngithi nje ukuthi izinto okufanele zenziwe zilandela ukuthi siyaqala ngokwenza lokhu silandele ngalokhu silandele lokhu yikho okwenza ukuthi kungabi lempumela enkulumo ekhona. Ngoba sonke isikhathi nxa kuhlalwa kuyabe lokhu kusenziwa lokhana ngesilungu okuthiwa yi-planning. Kulokho kuplanwa ukuthi sizakwenza ukuthi kodwa-ke ukuthi kwenzakale khonokho okuplanayo kakukwenzakale kwamanje.
Ukuzimisela elilakho njengamabandla aphikisayo kulezi nkulumo, ungathi kukhona liyakubona yini kubandla elibusayo elezanu PF?
Umbono wami-ke engingakutshelana njalo ngibona ngani uyo oliqiniso njalo oba njengomuntu wonke eZimbabwe, izanu PF kayizimiselanga ekwenzayo nje ilokhana ukuthi itshengise umhlaba ukuthi hayi thina siyababiza amabandla aphikisayo ukuthi sikhulume labo kodwa okusalayo eqinisweni ukuthi-ke izanu PF ngumbono wami kayizimiselanga ukuthi.
Ngamanye amazwi baba Bebe uthi inkulumo lezi kaziyindawo ikudlala njengesikhathi.
Ngombono wami sibili ngibona ngani inkulumo lezi ikudlala ngesikhathi ngoba abantu lokhu behawula besiya phambili njalo abakanikwa ke lalokho ngesilume sithiwa ihope ukuthi babe lehope ukuthi hayi lanxa singakaboni into kodwa kukhona okwenzakalayo kangiziboni lezo nkulumo zinika abantu yona.
Umnumzana Pete Nico Pepe ngumgcini sihlalo webandla leMDCT ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumele sezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo ngalolu daba. Umkhokeli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa yena wavele wahala ukuphatheka kulezi nkulumo esithi akamnanzi njengomongameli welizwe uMnangagwa. UChamisa uthi ufuna inkulumo zibe khona phakathi kweMDC yakhe kuphela lebandla lezanu PF njalo uthi kumele zikhokhelwe ngumuntu ozimeleyo hathi yena uMnangagwa. Umbukiso omkhulu wabasakhulayo ukhetha imisebenzi abangayenza lapho sebegqibe izifundo wakuqala owe-Career Guidance Expo ubuthanise izifundo eziningi ebezodinga ulwazi ngezifundo abalakho ukuzenza, imisebenzi etholakalayo kanye lokuthi bangasungula amabhizimusi kanjani uba baziphilise kulandela izifundo zabo. Lo mbukiso ukhanye ukhange abasakhulayo, izifundi, osomabhizimusi, amakolishi lamayunivesithi aweZimbabwe abakhanye bewuthakazalela. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eqala ngengxoxo ayenze lo Nkosazana Madikizela Jamela wekolishi leHillside Teachers College othi kuyajabulisa ukubona izifundi zize ngobuningi embukisweni lo ukuze zisisise ngekolishi labo.
Ngoba isifundiso abazasithatha ngokuthanda kwabo yiso esizabaphilisa kuhle. Ngakho thina eHillside Teachers College siqakathekisa ukufundisa ngoba sifundisela ukufundisa. Our motto is we learn in order to teach. Siyafunda ukuze sifundise. Ngakho sitshela labo bantwana ukuthi ukuze labo bebe njengathi kumele befunde ukucina ngapi.
Leli college lifundisa izifundi ezifisa ukuba ngababalisi esikoleni zesecondary likwe kulawayo. Njalo lisamukela abaphumeleleke kuzifundo ze O level kumbe ama A levels. Unkosikazi Ona Murisa wekolishi le Women's University in Africa uthi ikolishi lakhe likhambelana nendikimba yalumbukiso ethi Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship, the Future for Our Youth, ekhuthaza izifundo ze-science.
Silama sciences, ahlanganisela ama-computer sciences, information systems, ama-agricultural science, abe sikhuluma sibili, bathanda ukuza ukuthi lithatha bonke yini omama labo babo. Yes, ngabe ngabona ibizo le-university yikho abasibuza khona.
Umanjinela Christina Moyo wekolishi elitholakala eNkabazwe leKwekwe Polytechnic uthi ikolishi lakhe ligqila kwezokuthola ulwazi lwama-skills okuthiya umuntu esenelisa ukusebenzisa izandla zakhe elungisa okuthile.
Nxa sikhuluma ngabo le-engineering liyazi ukuthi ilizwe lethu ikakhulu kathesi ama-skills awasekho ukuthi industry yethu iqhubeke phambili ukube le nguquko esifuna elizweni lethu. So nxa besiza yithi lapha sabatshela ukuthi imfundo akathekile.
Lo mbukiso phela namhlanje ubuthanise abenhlanganiso ezichiyeneyo, izifundi, abasakhulayo, osomabhizimusi, amakolishi afana leBindura University of Science and Technology, Chinoy University, Hillside Teachers College, Mutare Teachers College, laba makampani akoqela iEconet Wireless, abe National Parks and Wildlife, Africom, Empower Bank, Medicines Control Authority of Zimbabwe, lamanyamane nginengi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Ngesikhangeleke eziphuthumayo eziphume kumaphephandaba lasemisakazweni etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile ngokuqonga kwenani labomama abalahlekelwa ngumphefumulo bebeletha. Ekhuthaza ukuthi kwengezwe imali eyabelwa uhlangothi lwababelethisayo. kuthola amazwi kunanzwa ilanga le World Population Day evula njalo kusemthetheni iklinika eTariro Clinic and Youth Center emzini weHopely eHarare. Kuthi ke abantu abaningi bathi ukuvalwa kwamandla kagesi yebo kubangelwa yikwehla kwamanzi eKaripa, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe nokuguga kwemitshina, kodwa udubo olukhulu ngolwenkohlakalo kuziphatha amandla zenkampani kagesi eyezesa Holding. Lolu daba luphume kuZimbabwe Independent. Amalunga edalela eSenate kweleMelika wonke angamashumi amabili lanhlanu awesifazana asayine incwadi yokunxusa abadlali beqembu lenguqu yabesifazana elinqobe lathatha inkezo yamazwe omhlaba eyeWorld Cup ngemva kokunqoba eleNetherlands ngesonto. Abadlali laba banxuswe edalela ePhalamende ngesikhathi belwisa ukuthi bahlawulwe yokufana labadlali besilisa okuyimpi asebele minyaka beyilwa. Abesifazane bathenjiswa ukuhlawulwa inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye yamadola $250,000, ikanti ke abesilisa babethenjiswe amadola edlula isigidi $1.1 million lapho nxa bethe banqoba bathatha inkezo yeWorld Cup. Leli qembu lamukelwe ngenjabulo enkulu lapho liphindela ekhaya izolo edolobheni kuThanyi. Edolobheni leNew York City, abantu balayinela imigwaqo yeManhattan besamukela amaqhawe emkhosini obulomeya walelo dolobho, uMnumzana Bill de Blasio kanye losibalukhulu wesabelo seNew York, uGovernor Andrew Cuomo, abaveze usekelo lwabo lokuthi abadlali besifazane labo bahlawulwe okufana labesilisa. Isizalwane seZimbabwe esiseNew York, uNkosikazi Zoliwe Zulu, ubekhona emcimbini lo. Njalo sibe lethuba lokuxoxa laye ngalesi sehlakalo.
Basenze saba proud sibili ukuthi ukhanya ukuthi abafazi asincindezeleni.
Kodwa olokhu kulokukhalakhala ukuthi emalini lapha esambeni.
Ha, indaba yemali ibusungu lezi, indaba yemali angazi ukuthi kuhanjiswa njani, kodwa mina ngombono wami ngibona zathi akulunganga abakwenzayo. Ngambi ukuthi abafazi bengathi belethi sebewini World Cup okwesine, bathenjisa ukuthi umuntu ngamunye ngamunye uyaphiwa i-$250,000. But ukuthi ngathiwa kade ungamadoda, amadoda nxa kuukuthi ngabe bawinile bebebe bephiwe $1.1 million. Yona le igephu likhangela ukuthi inkulu kangakanani. It's just not fair. Yikuncindezela omunye umuntu and yet bancindezela abantu abalethi ukukhanya elizweni, abalethi impucuko, abalethi imali, abafake ilizwe endaweni ephezulu. Akumnandi sibili.
Kodwa ke phela labo abangafuni ukubabhadala izimali zona lezo ezifanana labesilisa, bathi bona iqembu labesifazane ngalilethi nzuzo eningi ukwedlula iqembu labesilisa.
Angiboni angazathi baqinisile, ngibona ngathi kulokuphosisa okuthize ngoba singakhangela akade beyikhuluma lasemaphepheni la ku-internet ukuthi kade kutholakala sibili izimali eziningi and i-sponsorship batholile esiningi, i-support batholile eningi. So imali ikhona and balilethe imali edlula eyamadoda, but ukuthi sesekunindezelelwana khonapho bengazi bevele bephosisa, ngibona zathi asoleto elungileyo sibili. Ngibona zathi yikunindezela abantu besifazana, kodwa kuyukuthi abafuthi besifazana benza into enhle, bathuthukisa ililizwe balifaka endaweni lapha abantu besilisa akade bengeke babafaka khona. So ukuthi bababonge nje ngesibonge esifana nalesi amadoda sukubanzimela akumnandi. Kubuhlungu ukuthi sethi thina abafazi sisasemuva, akuri kabi lama equal rights. Bahlala besithi equal rights, equal opportunities, akukho equal lokhu. Kubuhlungu kuhle kube le gephu enjalo ekhanyayo, hhayi akulunganga.
Phela abanye bathi nxa kuyukuthi kudlalwa inguqu yabesifazana abantu kababhadaleli ukungena enkundleni kuma-stadiums bebaningi njengalapho kudlala abesilisa. Wena ubona njani lapho beqeda ukudlala i-final yabo inkundla kade igcwele okungakanani?
Aha, mina ngokubona kwami nambona inkundla kade igcwele, bekugcwele phambi sokuthi bathi abafazi abalethi abantu abaningi ababuye ebhoreni. Angizwisisi ukuthi bakuthola ngathi ngoba ngiyakhumbula sibukele kwakungaphefumuleki ngokumnandi ngoku abantu babeminyeni so ukuthi bathi abafazi abalethi imali angizwisisi ukuthi bona bebebukele ngathi kumbe ukuthi kade bekhangele kuphi akukhanye sivili but abafazi balethile sivili imali balethile abantu besifazana sivili basapotile kakhulukazi basapotile sivili and siyababonga kakhulu.
Iparade le abayenzelweyo eManhattan uyibone njani?
Iparade lami bengiphakathi wayo leyo parade bekumnandi sibili uyazi usizo sibili ukuthi kumnandi ukuthi ukuba ngumfazi ukuba ukuthola irecognition ukubona la ukuthi kulento eyenzayo ikhanye futhi kube lokuphumelela kube lama results kube mnandi sibili yazi abafazi babe lokubambana okuthize kuletha abafazi kwabahlanganisa sekube into enhle sibili. Hayi sibabonga labantu akade be-organizer kube ngumcimbi omnandi sibili kakhulu kube ngumcimbi omnandi okutshengisa ukuthi nxa abafazi bengangingena ku-this level siyakwanisa ukuthi siqanse futhi singene futhi kwenye ilevel ephezulu.
Lo-ke bekungunkosikazi Zoliwe Zulu isizalwane seZimbabwe esesihlala e-New York City ebisemcimbini wokwamukela abadlali beqembu elimela iMelika emdlalweni wenguqu ele-US Women's Soccer Team elithole inkezo yamazwe omhlaba eye-World Cup 2019. Ubunzima bomumo wezomnotho elizweni sokubamba ngamandla abanye osomabhizimusi bakobalawayo ukuthi bavale indawo zabo zokusebenzela besithi sebesenza bengela themba lela kusasa ngesimo esikhona elizweni okwamanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveze ukuba amabhizimusi ambalwa anjengezitolo se-Power Cells, amabutcher, umkambo we-flea market osedolobheni kanye lezinye izitolo kuvalile. Usomabhizimusi umnumzana John Mkandla osevale ezinye izitolo zakhe uthi ikusasa yebhizimusi kasakwazi ukuthi iminjani.
Ya, ngiyabona ukuthi into yenzakalayo lapha into enzima kakhulu ngoba anje uyabona ukuthi njengakathi so kuyasomele ngivala amanye ama-branch ami njengamanye asengavalile khonapho u-town sensele leyi-one ngoba bengakwazi ukuthi istaff esibuyayo lesi ngisithenga nge-forex kodwa kumele ngithengise nge-bond of which ukuthi ngikwanise ukuthola imali yokuyathatha istaff ayikho so kuba into enzima kakhulu ngoba kathi sivela nisakwazi ukuthi ngikhangeleleni so asazi ukuthi singawukhangelela into enjani. Ngekusasa yethu yebhizimusi nasakwazi ukuthi ibambelele ngaphi kumbe iyangaphi sesibonga ukuyenza kuphela khonokho kukhona.
Omunye wabosomabhizimusi umnumzana Nqobile Zikhali uthi yena okumenza aqhube kangcono yikuthi lokhe ethatha idola leMelika kangudlu.
Ama-customer ethu lokhe besalethe US dollar, lokhe besabhadala ngama-US dollar. So lokho kusenza sinjani? Siqhubekele case operator. Gas in later civilly, even though our police having a service status to Sabuki, I'm a police, go to a now so police and civil eye, since I see a beer, see a stalker with the same as I strike you. I'm a customer, civil machine, I'm a use. I will have a shop, I have a official shop, go to shop here to Sasafum, see a Saturday move because to me.
Ukuvalwa kwezitolo lokhu sekubangela ukuthi abanye balahlekelwe imisebenzi. Unkosikazi Nosizo Moyo oyisakhamuzi sakobulawayo uthi umiswe umsebenzi ngoba sekuvalwe lapho asebenzela khona.
Bathi khona yeyiwa open for business kodwa thina khathesi sikhuluma nje simisiwe umsebenzi nabensebenza kwenye ibhusha ekhona lapho kobulawayo kodwa uthe khona khathesi bezavala ethi branch. Kathesi ngikhuluma nje kule branch eyi-1 kuphela ephakathi e-town amanye la avaliwe simisiwe kwathiwa bazasifonela ukuthi sizafonela nini asikwazi ukuthi abantwana badlena sikwazi sinje sikhona lapho.
Umnumzana Effort Ncube omele inhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi kunzima ukuthola inzuzo kusimo somnotho esikhona eZimbabwe.
akumangalisi ukuthi izidolo ziyaya zivala kumbe esingathi thina ngamankampani amanye aya evala amabhizinisi awo abantu bebuyela emakhaya bexotshwa imisebenzi ngokuba isimo somnotho elizweni esimanga kahle sekunzima ukwenza inzuzo phakathi komkhonomi onje umnotho onje ngapho kufunakala ubhadale irenti ngapho kufunakala ubhadale ielectricity engekhoyo ngapho kufuna ubhadale amanzi angekhoyo ngakho ke sekunzima kakhulu akusavumi ukuthi amankampani ayelokhu ethuthuka eqhatha abantu kulokuba qhatha abantu abuyisela abantu ngekhaya kulokuba khule abebanzi ayavala kulokuba ande andise lokho esingathi izingatsha zawo ayavala kubonisa ubunzima obukhona phakathi kweeconomy yeZimbabwe
osomabhizimusi bahlaba omkhulu umkhosi bedonsa nzima ngomubo ongamanga kuhle kwezomnotho kweleZimbabwe ezinye izitolo sezivalile ezinye indawo zabo zokusebenzela ngoba kungasavumi lokhu sokwenze izisebenzi zibuyele emakhaya ngoba umsebenzi usuphelile konke lokhu kwenza impilo kaZulu ibe nzima ngamandla ngoba indleko zokuphila edolobheni ziziningi ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sike sizwe imibono yabanye yabalaleli bethu abe Studio 7.
Hali njani balaleli labasakazi be Studio 7, hayi siyabonga ukhipha imibono yethu. Mina awami umbono bakithi ngikhala kakhulu ngokuthi iZimbabwe vela ingazi zami thini angake kube lento elungayo ngendlela yokuthi kulabanye abadlayo abanye bengazi abasebenza bonke besebenza belweli lizwe leneli kodwa abanye bayadla abanye kabadli inyembezi zabo abana babangadliyo ziwela phezu kweZimbabwe izikhalazo zabo kulezakhamizi ezazisebenza zipheka zisenzani ziwatsha zithenga amakhamafa amakhombati ukuthi abantwana begqoke besilwa kathesi abakhangelwa yitsho osisi bewatsha besenzani izinto eziningi engake zizikwanisa ukuziqamba so banabana abantu babekwa ngaphi i-youth sesingama-youth gijima siyofika emasotsheni sigijime siyele abanye bethu babulawa bebulawela ukuthi badinga balandani ukuzobala amasotsha abasalayo kabadli lutho kodwa abanye bayadla banaba abahambayo besiya empini ngabe bathi bengena eZimbabwe abanye izakhamizi lazo ziphuma zisiya khona le mpini zekwe kuzaba lilizwe yini kungasuke kube lo muntu yisho oyeza lithatha ilizwe leZimbabwe ngoba ilizwe laba abantu bathi bebuya baphekele babengayo babe le mbhobho yabo kuphela impuphu babengayo abantu ababebaphekela babakhohlwa yini ukuthi ungahambe uyozinyela silubulala ibhalabhala ulidle wedwa abantwana bekukhangile labanye omama bakho labo baba bakho uthi ngoba ngohambile wazinyela hayi hayi lokho vela ayisinothi fair asiloqiniso lelo lenzakalayo ayisilo ngitsho ngikubutshengisa ukuthi kulokunye nje okuncane okushoti ulwazi lokuthi kubuze kulungiswe njani ngoba abadala abafileyo bekhala ukuthi iZimbabwe senze ngafa ngayidlelanga uzizamthulisa ngani hayi lami ngumageza
salibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo ngu-Scott Mpofu endaweni yaseMpoweni bakithi endaweni yakithi sishota kakhulu ngemali yamabhondi incane kakhulu imali yamabhondi ngapha kithi siyacela ukuthi mhlawumbe ma ngabe uhulumende engasicabangela esizwele asi-akhele indawo yokuthi sikwazi ukuthi sitshintshekiyo imali kwamanye amazwe ngoba lapha abantu abaningi basebenza kule South Africa. so kuyabahlukumeza kakhulu ukuthi bayitshintsha imali yathola imali yaseZimbabwe. So siyacela ukuthi especially njengaseboda yakithi lapha eMatsilodi kufakwe something ukuthi nqaba fowethu bengena laphana bakwazi ukuthi bahle batshintshe ama-funds wabo ukwenzela ukuthi bathole imali yokusebenzisa ezweni. Siyabonga.
Linjani linjani bafowethu emazweni banjani abanye thina hayi eZimbabwe njengenjayelo nje siqiniswa iluhlupho obunzima athuvuka nje ekuseni uthole ukuthi ya amagetsi kawakho sehambile uthi empompini uthole ukuthi amanzi awaphumi ya kunzima esikhangelayo lapha ekhaya asikwazi ukuthi kuzolunga kumbeni kuzohlala kunjalo esh shubile khona kakhulu kakhulu kokuthi ya bephelele ukuthi manje kuyaphilwa kuthiwe ngetsasa hambe ekuseni ngabo 2:05 azobuya ngabo 10 ngabo 11 ntambama phinda avukele uhambe ekuseni njalo yabona amalanga amanzi selamalanga engekho la koBulawayo ibunzima nje bonke bolo besibhekane labo ekhaya ya labo ezepolitiki labo kabaqedakala ukuthi kuhamba kanjani kulungiswa njani lezi ndawo akukhanyi vele ukuthi kule way forward or kanjani. So ya kunzima kakhulu okokuthi azithole ngelacebo lokuthi uzakusoza ukuthini lapho bendaba kwakhona. So ya siyathembela kumdali kuphela ngoba iyo yodwa nye indlela kuphela singathembela kiyo kodwa kokunye akukho esingakwenza. Ya singabantu nje abapheleleyo eZimbabwe kuyabonakala nje ukuthi singabantu abapheleleyo kuyalahla kakhulu. Ngifana kakaseli umhlanga lapho koBulawayo eCloud.
Sanibonani basakazi labalaleli ngokukhulumayo ngurafayeli Ncube endaweni yeFootlanti. Siyananzelela ukubana ihulumende yakithi lapha eZimbabwe ihulumende locubu kakhulu ngase kubutshwa siphatha amandla ze-MDC inkulumo nje abayikhulumileyo akucacanga ukuthi inkulumo le itheka kuvele. Nxa ngi-understanda uJob Skhala ukhulume ngokuthi abebandla lezane ibandla libusayo bancediswe ngamaZimbabwe wonke ukususa upresidenti okade ukhona uRobert Mugabe esihlalweni. Kodwa kanti ke babengananzeleli ukuthi lokuyana kwakuyi-internal affairs yeZANU PF engadingi ukuthi abebona abantwana beZimbabwe baphatheka kikho konke lokuyana okwenzakalayo. Kodwa namhlanje sokusiba licala khonokho sokubutshwana sebebutshwa sebesiya kumiswa emthethwandaba kusitshela kamhlophe nje ukuthi elizweni leli kakula freedom of speech akula democracy ama-human rights kawahlonitshwa abantu basesibehlukunyezwa kuphela bephathwa kubi kutho ukuthi kufanele ukuthi sibe izimumumu phela singasakhulumi lutho esikubonayo esikusolayo singasakukhulumi singasatsho lutho nje nanxa kukhulukuyo.
Nabanye ke babalaleli bethu labo akade bekhuluma imibono yabo. Singakagqiba uhlelo lethu lamhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umgcini sihlalo weMDC uMnumzana Bethu Nico Bebe ukuthi inkulumo ezikhona phakathi kwamanye amabandla aphikisayo agoqela elakhe leZANU PF yikudlala nje ngesikhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lamhlanje olivalelisayo ngoFraxedes Jeremiah. Sithi asidibaneni njalo ngeviki elizayo.